Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhlazi ku 23 Nhlangula 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, iziphathamandla zebandla lezanu PF ele Citizens Coalition for Change lele zabo zikhangelelwe ukufola ezitaladeni zemakhokhoba namuhla kuhlelo lokukhuthaza ukuthula phambilini kokhetho.
Siyenyiso sethu ngokuthi asifisi ukuthi kube lokudlwa ngudlwangu lokulwa ngesikhathi sama-election.
Izakhamuzi zakwaBulawayo zithi azivumelani lenyathelo likahulumende elokubamba amakhansili wonke elizweni jikelele ngamandla ukuthi athenge izimoto zokucitha umlilo kwele Belarus.
Umbiko lolo owedulwe lugada le-local government uphikisana nesisekelo sombuso esiveza sobala ukuthi ama-councils bezingathi izabelo kumele zibe lamandla okuthi zizicabangele ezifuna ukukwenza.
Umphathintambo ogatsha lukahulumende olubona ngokwethekelelwa kwelizwe olwe-tourism umnumzana Mangaliso Ndlovu uthi inani lezethekelele ezivakatshela elizweni lilokhe likhuphuka okungathuthukisa umnotho welizwe.
I-220% increase engikhuluma ngayo lawa ngama-international arrival increase first 4 months. So kuyatshengisa ukuthi iZimbabwe iyazakala ilizwe elihle, ilizwe elilokuthula.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Iziphathamandla zebandla lezanu PF ele Citizens Coalition for Change lele zabo zikhangelelwe ukufola ezitaladeni zemakhokhoba kwaBulawayo lamuhla kuhlelo lokukhuthaza ukuthula phambilini kokhetho. Lolu hlelo luqoqwe ngumanyano wamakholwa othiwa Churches Convergence on Conflict and Peace. Lolu hlelo luyaqala ekuseni ngehola lethumi esontweni ye-Church of Christ bese kufolwa ngezitalada. Abaqoqa lomkhankaso bathi amapholisa aseyazisiwe. Imizamo yokukhulumisana leziphathamandla zamabandla wonke la akuma umbuthano lo yehlule. Kodwa sixoxe lomunye wabaqoqa lolu hlelo umfundisi Kevin Tony Mpofu ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Siyenhloso yethu ngokuthi asifisi ukuthi kube lokudlwa ngudlwangu lokulwa ngesikhathi sama-election. Lanxa sihlalisene singama-political parties sifisa ukuthi sibe ndawonye sizwanane, sehlukane ngemibono lama-ethu, sehlukane ngokuthi mina ngiwebandla elithile, kodwa kungasifikisi esikhathini sokuthi singavumeli ukuthi abanye bephile phakathi wethu. Yikho kusenza senze lowo mcimbi ukuthi phakathi kukhuba mzilikazi kube nalokhu ukuthula lokwamukelana ngalokhu esiyikho khona, siphilisane ngokuthula okungelamsindo.
Manje ungasitshela ukuthi kahle kahle kuyini elizaba likutshela uZulu lapho eliyaba likhuluma khona?
Esiyaba sikutshela uZulu yikuthi asibeni ngabantu abaphilisana kuhle, sibe ngabantu abavumayo lokwamukela ukuthi kasiboni ngeso linye, sibe ngabantu abavumayo ukuthi ivele ingqondo zabantu zehlukene. Okuhle noma singaxoxisana sizama ukuqondisana sibonisana, sikwenze ngokuthula singelakho udlangudlwangu. Okwesibili esifisa ukuthi sazise esiyabe sikulayela abantu lokukutshengisa abantu ukuthi lawa ama-political parties esiyabe silawo bayebetshengisa ukuthi bazimise bazele ukuthi kungabi khona ukulwa phakathi kwabo lanxa kufika isikhathi lesi esokuthi sokusiyancintiswana ekhethweni. Emlunyilayezelo okhona kakhulu omunye ngokuthi abatsha masingavumi ukuthi sisetshenziswe ukwenza udlame phakathi kwesigaba sakithi. Ama-political parties abantu abazabuya isikhangelele kube ukuthi kuzaba labatsha abazabe bekhona kulabadala abakhona. Abatsha labo ibesizabe sikhangelele kibo ukuthi yibo abazabe bekhuluma umlayezelo leyo esizaba sikhuluma ngayo. Sifisa kube yibo abakhulumayo kwenza ukuthi abanye abatsha laba labo bebone kibo. Yiyo inhloso yethu.
Alilayo yini injongo yokuthi liyenze uhlelo lolu lube ngolwenzwa ilizwe lonke jikelele?
Sikhangelele ukuthi singakwenza lapha emakhokhobamzilikazi. Sikhangelele ukuthi impumela yakhona isabalale siya kwamanye amawadi khona lapha koBulawayo. Ngokunjalo ke sesikhangelele ukuthi abanye labo bazafunda lokhu esikwenzayo kulolu uhlelo lwe-CCCOP. Njengoba iZCA isikhona kumaprovinsi wonke, sithemba abanye labo abafundileyo abakhona ngala bangama peace ambassador baza kuthatha lokhu bekusebenzise. Mhlawumbe kungikho okungasiza elizwe lethu ngoba yikho sokukhangelekile ukuthi thina abantu esingaphansi ngapha siqale thina ukutshengisa ukuthula kwenzela ukuthi singaxegwa ngabanye abantu.
Alo ke ngumfundisi Kevin Tony Mpofu obexoxa ecingweni le Studio 7 ekwaBulawayo. Inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ithi ayivumelani lenyathelo likamphathi Ntambo obona ngokwakhiwa kwezabelo umnumzana July Moyo elokubamba amakhansili ngamandla ukuthi athenge izimoto zokucitha umlilo kwele Belarus ngoba uhulumende ethethe isinqumo lesi engakhulumisananga labo manisipala. Umoyo ubhalele amakhansili amadolobho wonke elizwe ewazisa ukuthi kumele enze lokhu elandela isivumelwano esalotshelwana phakathi kukahulumende weZimbabwe lowe Belarus. Uthi imota eyodwa ibiza imali ephose ingene kungxenye yesigidi samadola eMelika US$464,000. Kodwa ukucubungula okwenziwe iStudio 7 kuveza ukuba imota lezi zilentengo ephansi kakhulu kulaleyo ekhulunywa ngumoyo ngoba zingatholakala ngamadola aphansi kwekhulu elilodwa $90,000 imota inye. Imoyo uthi amakhansili kumele asebenzise imali ayiphiwa nguhulumende phansi kohlelo lwe-devolution. Kodwa amakhansili athi kumele avunyelwe ukuzidingela imota zomlilo ezibiza imali ephansi ngoba le ekhulunywa nguhulumende inenge kakhulu. UZulu laye uthi okwenziwa nguhulumende lokhu kungani kule nkohlakalo phakathi. Umanisipala weHarare uthi uzaphikisa umlayo kamoyo lo emthethwandaba. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Umbiko lo owethulwe lugatsha lwe-local government uphikisana lesisekelo sombuso esiveza sobala ukuthi ama-councils kumbe singathi izabelo kumele zibe lamandla okuthi zizicabangele ezifuna ukukwenza. Bangaxoxisana lohulumende wesingathi i-central government kuphela nxa kuyikuthi kulokunye abakudinga khona ngale. Kodwa ke-devolution ibeka sobala ukuthi amandla ezabelweni, amandla ezigabeni, amandla ebantwini. Kodwa nxa sokubuya imbiko yokuthi kumele benze lokhu bengazange babuzwe batsho bona abakutshoyo khonokuyana akusahambelani lokulotshwe kusekelo sombuso ngoba nxa sikhuluma nge-devolution sikhuluma ngokuthi izabelo kumbe izigaba kumele zibe lamandla okuzicabangela lokuzenzela ezifisa ukuthi zikwenze ongathuthukisa izimpilo zabantu.
Lina njengenhlanganiso emela izakhamizi lifisa ukuthi luphathwe njani kahle kahle lolu daba?
Okumele kwenzakale ukuthi ama councils kumele anikwe ithuba lokuthi wona azicabangela afuna ukwenza. Nxa kuyikuthi uhulumende ufuna ukuthi izimoto zokuchitha imlilo zibe zinengi kuma councils achiyeneyo, kathi ukuthi ama council ona kadinga ama quotation alezo zimoto, njalo bona ama council asezazikhethela ukuthi afuna ukuthenga ngapi lezo zimoto. Kulokuthi bahle batshele le price ukuthi imoto zakho zabe ziyimali engaka khona, kana ngeke ukudala ukuthi kube lamacala enkohlakalo lokukhwabanisa, ngoba yena lo uhamba wakwenza iquotation angazange consult ama councilors kumbe ama councils achiyeneyo ukwenze njani, because nxa sikhuluma ngedevolution sithi amandla ebantwini, amandla ezigabeni, izigaba lezo eziyabe ziyizwe ezivumileyo iziphi, nxa kuyikuthi ama-councils lawo athi kakwazi ukuthi kuhambe njani. Yena lowo selamandla okuthi anqumele ilizwe lonke ehlezi kwenye indawo ekhatshana khonale ukuthatha ngaphi khonoko. So yikho esikusolayo khonoko ukuthi kathi bakwenza njani, ngoba sikhangele ukuthi ilizwe kade silibe selisondela ku-full implementation of i-devolution, kodwa nxa lokhu sicentralize izinto zonke, then njengeZimbabwe lasiyindawo.
Udaba lokuvalwa kwamanzi ikhansili ngoba isithi asesilela emadamu oluqale kumalanga asanda kwedlula, luhamba njani lona kulezi insuku?
Uhlelo lokuvalwa kwamanzi ibulawa sithi kansili kwamahola amabili lane kusiya ngokuthi lokuthi yiliphi luqalisile ke kuvike epheleleyo. Esikunanzela kakhulu ukuthi ukuvala sibili balandela iskechu sakhona, kodwa nxa sokumele bavule abasalandeli isikhathi okumele bavule ngaso. Uzafika ukuthi engxa yamanzi kwezindawo azafika after 12 hours or kwezindawo azafika after 20 hours kusiya ngokuthi bangaphi komanga. Ngokukhala ke yikho esingani thiwa siyakusola thina njengezakhamizi ukuthi nxa kumele amanzi avulwe ekuseni mbe ngo-7:30 kawavulwe ngo-7:30, hatsho ukuthi abantu baze bayithola amanzi ntambama songama-8 songama-9. Khonokhayana ke kwenza ukuthi izinto zingahambi kuhle ezindlini zabantu ngenxa yokuthi umuntu uyabe planile ukuthi ngizabe ngingela amanzi okwesikhathi esingaka esithi i-water shedding for 24 hours. So nxa kuyikuthi-ke asevulwa kawavulwe ngesikhathi ukuze abantu benelise ukuthi baplane kuhle kungaze kwagcina sokusiwa lezi ngcekeza ezindlini ezishiyeshiyeneyo, khonokhana kungagcina kubangela ukuthi kube lokhu kumemetheka kwemikhuhlane egoqela okholera leminye nje ebangelwa ukuswelakala kwamanzi.
Alo ke ngumnumzana Thembelani Dube oyinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Sehlulekile ukukhuluma lomphathi ntambo obona ngokwakhiwa kwezabelo umnumzana July Moyo. Umphathi ntambo ogatsha lukahulumende olubona ngokwethekelelwa kwelizwe lwe-tourism umnumzana Mangaliso Ndlovu uthi inani lezethekeleli ezivakatshela elizweni lilokhe likhuphuka okungathuthukisa umnotho welizwe. Kungqoqo leStudio 7 umnumzana Ndlovu uthi inani labahlali beZimbabwe abavakatshela endaweni zokuzithokozisa elizweni lalo liyakhuphuka ngenxa yenhlelo zikahulumende lezamankampani ezokuhuga abantu ukuthi bethekelele lezi ndawo. Asizweni echasisa kabanzi ngalolu daba kungqoqo ayiqhube loSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Ngiyathuthuseka ngalapho esesikhona nasikhangela iminyaka emibili leyana ezidlileyo lalapho esesikhona kathesi abantu asebebuyile bezithola kathesi ama-figures akhona sile nesikhiwa more than 220% increase sikhangela i-first quarter, in fact first 4 months zomnyaka, inyanga ezine ezomnyaka from uZibandlela kuya kumabanga. Kutshengisa ukuthi ifesi labantu abaningi asebebuya kodwa besukuthi ngabe kuyedlula lapho. Sikhangela njalo nxathi siya kumahotele yethu bathi bona i-occupancy yabo average ku-60% kusiya phezulu. It is very good, kuhle kakhulu lokho. Kutshengisa nje ukuthi silokhu sivula. Engikuthanda kakhulu ukuthi lokuvakatshela kwezindawo zakithi nabantu bakithi sokusezingeni eliphezulu. I-COVID yasifundisa khonokho ukuthi sikhuthaze abantu bakithi ukuthi bevakatshe, njalo labantu bama-tourism facility kugoqela amahotela lezinye indawo sebekwazi ukuthi babe lama-discount avela aqondane labantu ama-locals amaZimbabweni. Nathi singuhulumende sinama-special rebates aqondana labantu beZimbabwe, i-domestic tourism sile waiva ye-VAT abangayibhadaliyo. Bona ngani lapho esiya khona sivele thina sijale ukuba le strong third and fourth quarters nxa ingavuyanga se-survivor umqando lowo lasethiya khona i-tourism yethu izaphenduka and izaphenduka isezingeni eliphezulu.
Aya abemzini-ke kukhona yini okunye okungabahuga lingathuma umoya elizwe umi kuhle kwezomnotho kumi kuhle ukuthi bengeza ngobuningi ba
220% increase engikhuluma ngayo lawa ngama international arrivals increase first 4 months. So kuyatshengisa ukuthi iZimbabwe iyazakala ilizwe elihle, ilizwe elilokuthula. Siyathiwe nje thina abantu siliphambanise ngokubona ngani kuyasinceda ukukhuluma kuze ngelizwe lethu. Ilizwe elihle kakhulu. Na ngike ngaba se-Sweden 2 weeks ago ngithi abantu abazekhuluma nje ngokuthi iZimbabwe injani. Befisa besithi sebezama ukuba la lemithimba yabantu abazabuya bezovakashe njengoba sekuvuliwe kanje. Iningi labo limelele ukuthi singene kusama ngo-August laphana. Sile-advantage yokuthi i-product yethu yilizwe lethu. I-product yethu ngabantu abalobuntu, abantu abathanda izethekeli. Yikho esinokukusebenzisa kakhulu kakhulu ukuthi sinyuse abantu bebuye lapha ngobuningi babo. Ngibona ngani le-ZTA besizama nje ukuthi siyiqinise kumaviki adlulileyo ma ubonile ngibhodi entsha kulo CEO omutsha ozasebenza la ebalithini elizele ikhona. Ngibona ngani imizamo yokuthi silethe abantu bezovakasha lapha hhayi isezingeni eliphezulu. Njalo sihlala ubudlelwano obuseduze kakhulu ne-private sector ukuze imizamo yabo lemizamo kahulumende incedisane ekuthini ilethe abantu bezovakashela ilizwe la. Ngibona ngani kuningi elizabe likuza sesiku-full gear ngoba sesiphumile ku-COVID. Mina ngaba lo mnyama ngoba ngele nyanga ezinhlanu ngibe nguminister we-tourism i-COVID yahle yangena kwabuya ama-lockdown for 2 years. Bezesifokhasa kakhulu laphana kodwa sesithe thina kuthi siyisikhathi esihle ukuthi siplane sibone ukuthi how do we recover better. Silivisela njani i-tourism yethu ukuthi ibe sezingene edlula lapho eke yaba khona nxa sibala siyala ukukhangela u-2018 njengomnyaka esathola abantu abaningi kakhulu khona. Sifuna ukuthi sedlule khona lapho ukuze abantu ngendlela abancoma ngayo ilizwe leli sibona ngani sikade sifike ku-full potential yethu.
Alo ke ngumnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu umphathintambo kahulumende obona ngezokwethekelelwa kwelizwe obexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi kulezizalwane zeZimbabwe ezaya kwele-Turkey ukuyadinga umsebenzi esezenzwe izigqili. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi inkampani yencingo e-Econet iyaxolisa ukucitsha kwamagagasi ayo izolo emini. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani, salibonani basakazi abahleli nelisakazela umsakazi omuhle endithanda kwami kokufa. Imini igama-ke ngibonisi ngilapha-ke kwele Botswana. Eyi aba kwethu siphila nzima bakithi kodwa ngigqugquzela bonke nje ontanga ukuthi-ke singahamba nje siyevota siyerejistele ukuvota ukuthi nje mafikawo umnyaka ozayo 2023 bantu. Yeyi hluphekile lapho esikhona siphila njengenyamazana bakithi lokuthi ongasibuquti ya kunzima. Kube le zanu le nyamazana leyi zanu le izibiza ukuthi isili yona 2023 azizoyibonisa sambeni sibili siyevota.
Salibonani, salibonani bakwa-Studio 7 lenjani lonke nje. Siyabonga umusa wenu olisilethela iindaba zeZimbabwe ezimnandi kangaka. Nami ngithanda nje ukuthi ngisho ukuthi bakithi linelisakhulayo ake lizame lihambe bakithi ekuvoteni siyenivota. Sizame nini sikhiphe nini udubo lolu loko ngumkhuhlane umkhuhlane sibili. Nawe ngazi ukuthi ungaba umhlobo bani ngoba ngazi ingayi-COVID nga sithi kumbe ay COVID ingcono ngoba nanku sivikele le milumbu so esikiwo sithwele nzima kakhulu angelani uthi zani bulala njani abantu hambe kuyini konke ukufa kwamalungu esisisiwe okubuhlungu okuzisa ubuhlungu kangaka asambe asisukumeni izihlobo zethu sisukumeni ngobuningi bethu sihambenini siyevota uNkulunkulu ngenela ngenela ngalumbu umbuso wezano ekho okhona siyacela uNkulunkulu siguqa phambi kobuso wakho silokho sicela siyacela Nkosi Nkosi ngenela ngalumbuso omubi kangaka Nkosi ngenela ngenela baba siyabonga nyabonga kini lonke ungani lingayivuli umlayezo wami lo ngabe uzwa bewuzwa bezana uthi siphele nzima sihloko sithwele nzima
salibonani salibonani kusibe sebenzi njani ayisesiza ngani siyalihlupha shemo ngoba singeke sithule ngoba hayi sekukhathale esisacela ukuthi lingasisiza yini bakithi hayi elingasithembisa ngakho sicela ukwazi ukuthi baye madoda sifuna ukuya ekhaya ngabantu bayahlupheka abantu bayahlupheka eqiniso lonke abantu bayahlupheka and sesize sagcina siyibeka ku-702 istation esibroadcasta lapha e-South Africa ukuthi labo bangasi bazame ukusicelela ku-anybody ama-well wishers angakhona ukusisiza ngale ndaba yethu ngoba hey abantu bacela ukuya ekhaya ya intoka samanga kahle ya asila ndaba lokuthi siyaphika siphila kanjani kodwa nje sesifunde izinto eziningi siyakhona ukufika sisebenzisa khona ke sikufundileyo ukuthi siphile ya hayi siyacela simcela ukuthi sisize yini ngoba nale transport cost layo sizakhuphuka kanje abantu abanyeke bakhone ngezimali asizosiphola ukuthi bakhokhele impahla yabo abanayo baphinde bakhokhele lokuya emakhaya I'm sure bangakhona ukuzisiza ngento yokuthi impahla zabo sihambe kodwa bona bafuna ukuhamba abantu babuka siyabona
salibonani salibonani ma-studio mahle salibona ku-studio esihle elisinika indawo ezimnandi lonke siyalibingelela elisebenza emsakazweni we-studio hayi bemfuna ukuphendula lomfana wasebhinga lowo yena othi izali imenzele okuhle yes of course yena ingamenzele okuhle ngoba uyavuma ngoba udla yedwa musi udla yedwa akadli labanye abantu ngoba nangomunye wakube ebhinga semphendule manje yabo siyasazi sidonga yathi lami ngiphuma ebhinga nje ngikhuluma kanje ngiselufani ku-district ngiyayazi ibhinga yonke le so yena-ke besidla kuzanu njengoba nje siyabazi abantu abadla kuzanu njengabogawule so abantu badla kuzanu nawo siyabazi abantu abadla kuzanu vela asozivelahle into abadla kuyo musi ngoba noma isiya sibhobokile mayedlela kiso ngesakhe musi masitudio amahle ngiyabingelela kini lonke mbingelela amazimbabweni wonke ahluphekayo lahleli kahle anjengawezanu so ngicela wakhipha ama-records ami bantu anisawezwa mani anisawakhuphe emoyeni anisawezwa noma ngifaka umbono anisawezwa ngangifake kagawule lapha lo chuma lapho ukuthi bona njengoba bemele izame amandebele nje kumbe amashona abadle kuhle bangathi njengenkukhu besisulela phansi ngoba lathi funa ukudla njengabo athe sisemazweni siyahlupheka siyazizwa ani bayakhala ngapha asebutswana yabona ziningi into abakhala ngazo abantu kodwa bona basutha ngoba mhlaba bayi-500 abadlayani bezimbabwe khonapha abasutha kahle kahle abangakhaliwe the rest iyakhala siyacela studio 7 bantu isikhiphele imibono yonke esiyifaka kini kumbe kube izinews kwelinye ilanga ukuze izanu i-understand ngoba bantu bezanu baqamba amanga always baqamba amanga always siyabazi baqamba amanga siyabona
ye mpingelele laphana ku-studio 7 izimbabwe yonke lapha mina ngithanda ukupolitika baba wena wenhlazi lo wasebhinga lesikepe sakho esenhlazi wena ma ubona ukuthi wena yathi inhlazi zakho waphiwa isikepa ngisho isayidini labo zabe ucabangela abantu bonke abasezimbabwe umhlaba wonke wonke wasezimbabwe izimbabwe yonke nje obuyibona igcwele umhlaba wonke sisemazweni uyabona wena ukuzesitshela iy'ndaba zenhlazi ukuthi wena abantu abafuni ukucabanga abesisi wathi uyabona zabe ucabanga nje ma uza kuphawula kukustudio sephawula izinto ezilengqondo ungasitsheli ngenhlazi
Yes, salibonani Studio 7 kwindawo zonke lapha elikhona hhayi lami ngidinike ngikhulume nje kwanamhla ngiphendula lindoda engizuyikhulume ekuseni itiyoni ibuzwa ukuthi manje njengoba ma ngabe kuthi uchamiso sengawina laba abantu abasemapulazini abahlala emapulazini bangayenziwani hhayi laphana ndoda mina ngizawuphendula kwelami isayidi ngendlela engibona ngayo laba abantu abasemapulazini ngibona ngani bona abantu ababafakayo yiyofanele ukuthi bebuze bona ukuthi beyenze njani ngoba lalawo mapulazi ngala bana abantu babehlala ahlakaniphile ngabafaka inkomo phakathi kulokuthi beyakhe ngoba umdala umgaba wayekhuluma ukuthi into le yinto nje esikhatshana abantu bengayakhi lina laqhubeka liyakhe emapulazini ngala ehlakaniphile ngala afaka inkomo zenu kadesi ngale yabeluke livusa ilizwe lenza inyama lithengisa kulokuyakhe imikhukhu phakathi emapulazini into ezingakhanyiwe.
Salibona nani balaleli be-Studio 7, salibona nani sebenze e-Studio 7, sokuseni ngiyalibingelela lo. Ngithi uhlupho olukhona kuleli lizwe ngeke luphele futhi nxa kuthi amalungelo abantu ayephulwa uhulumende kavuli. Bekhuluma ezinye izinto eziyizitori ezifaka ku-Studio 7 ezingayenzakaliyo eZimbabwe. Kwathiwa lo nyaka akula muntu ozasala engelabhethi kuleli lizwe, kwathiwa futhi amabhethi layo abengelambuso. Mina ngivele eKZN bengiye kumabhethi. Bafika bathi bona kangiyedinga unina womntwana egoli, mina egoli angikwazi. Lakho koZulu khonapho ke kwanina womntwana angikwazi. Indoda lusekhulile le-22 years ukuthi asebenze kunzima ngoba engelasithuko. So ukuthi kuncediseka njani uhulumende kavuma ukuthi umuntu okhulisa umuntu nguye umzali womuntu. Nxa umntwana ekhuliswe ngumama, umama kamthathisi. Nxa umntwana ekhuliswe ngubaba, ubaba kamthathisi, ngoba kuyabe kunesizathu sokuthi wayekhuliswa ngubaba umama. Nxa umama wakhe sethethwe ngomunye umuntu ukuthi ulanda umuntu egumeni lakhe, uyabe usiyamhlukuluza. Angasuka thi indoda yakhe le South Africa abuye lapha eZimbabwe, kuyabe kulungile yini? Ngisho ukuthi uhulumende kakubone khonokho akulungisisa futhi akuqondisa, akubone njengendlela eqondileyo. Labantu abasebenzayo nxa bekhala nsuku zonke ama-civil servants bethe hayi hayi ngemali, uhulumende kavuma. That is nje njengama-farmers ngama-civil servants. Watetshela amazwi amanga wathi ama-farmers nama-miners bazabhatala okufana naye. Half bond, half use. Kodwa thina njengama-farmers asikazi sithole lutho till today ngikhuluma. Asikazi. Lama-use akhona nalo ama-bond akhona asikazi siwabone, siyabe sinikwa ama-figures. Futhi siwanikwa muva kwesikhathi esephelile ngoba nxa ngingafaka amabeli ngithathe 4 months. Kungathiwa hayi ibhondi liyawa uyala. Kodwa ibhondi liyawa badala. Sinikwa ama-100 abe sengama-6 rand. Kambe uyakulima amabeli anganani? Wathengisa nge-6 rand. Uhulumende kalungisisa amabhudala. Njalo uhulumende zana uyakwazi lapha athiya khona imali yelizwe, uyakwazi futhi okungenzeka ukuthi imali ingene elizweni, kodwa ngenxa yokuthi nje bafuna izitulo lokuncindezela abanye abantu abake basikhulu.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden usehlise umthelo wamafutha ezimota ukwenzela ukuthi uZulu athenge lawa mafutha ngentengo ephansi. Lokhu kwenzakala intengo yokudla lenye impahla ikhwela mahlayana ezitolo. Kesizwe ingxoxo esiyenze lomnumzana Del Moyo ecubungula lingxoxo.
Ukukhuphuka kwentengo into engingathi iaffecta wonke umuntu regardless of ibala ukuthi umuntu omnyama noma ungumlungu. And masikhangela izinto ezenze ukubana intengo zikhuphuke ngendlela ezikhuphuke ngakhona, angiboni ukuthi iblame ingaba ku-Joe Biden, ngoba izinto ezenzekeleyo ukuthi size sifike lapho akusuye owenza ukuthi zenzeke. Okokuqala, kule 2 years yeCOVID esiphuma kiyo manje, engingathi ilokhu ikhona ngoba njalo silokhu esisizwa ama-varianti. Siyabona endaweni esifana lapho China kulokhu ekusiba lama-lockdown. So izinto ezinjalo zonke ziya-affecta i-supply. So kule supply chain problem ekhona ngoba izinto eziningi ezisetshenziswa ngabantu lana ziproduswa e-China, and therefore ma kuthi e-China kulama-lockdown izinto eziningi azihambi ngendlela. So kule shortage, ma sikhangela i-economics ikhuluma nge-demand and supply. So ma kule shortage yezinto i-supply mayishota, intengo ziyakhuphuka. Ukukhuphuka especially sengingathi i-petrol, i-fuel into vele ehlupha kakhulu ngoba i-affecta izinto eziningi, ngoba once i-fuel ingakhuphuka lezinye izinto lazo ziyaqala ukukhuphuka ngoba i-transport iyabe isikhuphukile. So ama-companies afake i-markup yawo entengweni yezinto, that's why sibona izinto zikhuphuka.
Manje ngokubona kwakho, singabona na ilizwe leMelika siba kusibanga esiphose sihambelane lalokho esiyasikubone kwamanye amazwe ukuthi abantu bayagcina bedubeka lokwani okunga ubona kusenzakala yini?
Cha, angiboni mina kusenzakala lokho ngoba iAmerica ilomnotho omkhulu kabi, i-number one economy umhlaba wonke jikelele. Nje njalo siyabona ukuthi i-dollar, i-currency yabo ilokhu inyuka
isiba stronger and stronger, even though izinto zingamanga kahle. So angiboni mina America ingawa ize ifike ezingeni lamazwe ahluphekayo. Yes, kuzoba lobunzima esibubonayo ngokukhuphuka kwezinto, kodwa masikhangela i-unemployment rate ilokhu iphansi kubo 3.6%. Imisebenzi minengi nje, abantu yibo nje abanye abavilaphayo ukuthi badinga imisebenzi. So angiboni ukuthi i-America singayifananisa lamanye amazwe okuhlutshekwa khona, ngoba ama-institutions ayo aqinile, ama-monetary policies abo, lama-fiscal policies abo, bayakwazi ukuthi bakontrole ukukhuphuka kwezinto, njalo futhi bayemake sure ukuthi imisebenzi ilokhe isiba khona, abantu bakwazi ukusebenza, bakwazi ukuzibhekela. So hayi, i-America singayicabangeli ukuthi ingaziwe izifike kuzinga lama countries la esiwabonayo ukudutshekwa khona.
Alo ke ngumnumzana Den Moyo ucubungula izombusazo ebesixoxela ecingweni eseVirginia ngapha kwelemelika. Hayi, zulukandaba, isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Iziphathamandla zebandla leZANU-PF leze Citizens Coalition for Change kunye leZAPU zizafola ezitaladeni eMakhokhova. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande, ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-half past 7 ntambama.